ngathi ngilulungiselele mpela ukhetho leli ngoba ku-harmonize election bengikontesta njalo. Ngiwabhodile uMangwe, amawadi amaningi ngiwafikile naba-explainela engifisa khona ukuthi ngingabasebenzela kanjani, lokuthi njalo ngicela ukuthi bangithume bona kuhulumende ngibamele ngezikhalazo abalazo. Yikho ngingathi ngilungiselele mpela njalo kuse lomsebenzi othile kufanele ngiwenze before ama-elections lawa asikayo i-by-election namhlaka 7 September.
Yiziphi lezo nhlupho okhuluma ngazo abantu bezigaba sakho ababhekane lazo?
Isigaba seMangwe babaNkomo sine nhlupho engingazifaka kumakhategori amabili ikakhulu. IMangwe yindawo ewomileyo, amanzi yiluhlupho lwabantu kakhulu engilubonayo, amanzi okunatha namanzi ezifuyo. Then i-infrastructure yeMangwe since yachiywa ngombuso werijimu lanamhla lokhu injalo nje, imigwaqo ayilungiswanga, akula mabhiriji. Yikho into ebengikhuluma ngazo ukuthi ngingazama ngamandla wonke ukuthi lezo zinto ibe ngama-priorities ami, ikakhulu amanzi.
Njengoba wancintisa wanqotsha kukhetho olwedluleyo, kukhona yini osokuguqukile obona kungenza unqobe kulolu khetho?
Ye, ngingathi kukhona okutshintshileyo babaNkomo, ngoba abantu bakithi basuka bagadiswa nje ibhiza elingayindawo ngemva kwekhu eyayenzakalayo. Ngoba abantu basuka baba nethemba ukuthi maybe uza kuba lo tshintsho, but instead utshintsho olukhona lusuke lwabawesi, thina besihamba sibatshela ukuthi uSwazi lolu abaphuma kulo obebelutshaywa ngoSwazi nje olunomali sebezatshaywa ngoSwazi oluqine ukudlula lokhu. Ngile themba i-economy liyikhangele, le ndlela abantu abaphethwe ngayo liyikhangele, isiwesi kula le abebekiyo ngesikhathi sikababa uRobert Mugabe. Yikho ngithemba i-economy isibonisile ukuthi la amadoda akhona awesi, abakwazi lapha abaya khona. Yikho kufuneka abantu abatsha abanjengathi.